Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mngela emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo omhla ka 31 kuNcwabakazi 2019 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Umongameli Emmerson Mnangagwa uchitha imali eyi $1.7 million ukuya kwele Japan lapho umongameli wakhona amkhuthaze ukuthi ahloniphe ilungelo likaZulu.
Kuyabe kuqondile ngoba kuyabe kune-profit lakho. Okudingakalayo yimpumelo yalowo mhlangano lo ukuthi ngokukhulunywana kwavunyelwanani kuyini okutholakileyo.
Odokotela bathi kabayi emsebenzini kusukela ngomvulo bekhonona ngeholo labo.
Sibethemba ukuthi odokotela lohulumende bazahlala phansi bavumelane lokhu kungayenzakali. Kodwa nxa odokotela bekhalela umsebenzi isibhedlela singeke sivalwe.
Izizalwane zeZimbabwe esihlala kwele South Africa zikhuthazwa ukuthi zingayi emsebenzini ngomvulo ngoba zingabhekana lodlakela. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Umongameli Emmerson Mnangagwa ubikwa esebenzise indizamchina yakwele United Arab Emirates ebiza isigidi esisodwa uhambo lwakhe. Umnangagwa ubesiya emhlanganweni weTokyo International Conference on African Development. Ubikwa ephiwe imizuzu emihlanu lechumi kuphela ukuthi akhulumisane lomongameli walelo lizwe umnumzana Shinzo Abe omcebise ukuthi kumele alungisise udaba lwezamalungelo kaZulu andubana athole usizo lwemanye amazwe. Sixoxe lengcwethi ehlaziya ezombusazwe umnumzana Maxim Kandla ukuze sizwe ukuthi uthini ngalolu daba.
Kuba luhlazo nxa ukuthi khona iyabe idlalisekile, kodwa ngenxa kule mpumela ebekhona eyiyo ezaba ngaphezu kwaleso silinganiso esikhulunywayo, kuyabe kuqondile ngoba kuyabe kune-profit lakho. Okudingakalayo yimpumelo yalowo mhlangano lo ukuthi ngokukhulunywana kwavunyelwanani kuyini okutholakileyo, lokhu yikho okuqakathekileyo. So kunye lokhu ukuthi khona isigidi leso abantu belandile siyedlaliswa njalo kungaphili lempumelo ephumayo lapho akuyisonto engabanhle phambi kwabantu beZimbabwe.
Abanye sebekhuluma ukubana umongameli Mnangagwa ungani imali uyichaphaza ukwedlula owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe. Ubona njani wena khona?
Ye, lwana wayezele sesifunyelwe kudala lento zakhe zingananzelelwa. Lo-ke ukuhambeni kwakhe abathi sebezikhupha izinto zakhe ukuthi khona usedle kakhulu imali kumbe izilinganiso semali khanya siningi kakhulu esesisetshenzisiwe kumbe esisetshenziswayo. Okuyinto engalunganga lezi. Nxa ukuthi khona wenza lokho ezama ukulungisisa lokho kwachithekayo ngemva kweminyaka eminingi kangaka, kuyabe kuqondile nxa elungisisa. Kodwa-ke nxa kungelalutho oluphumayo imali ibelokhu iphuma abantu bengaholi bedlala yona ikhona ingaka, hayi kayekele ukuhamba ngoba wathe njena laphana wathi khona ama-trip ama-foreign trips kumele encithiswe ukwedlula ama-foreign trips ayihanjelwa ngumnumzana umkhaya.
Ye, bakhona njalo abasola ukuthi kanti kungani engazithengeli indizamchina kulokuba eseboleka ezibhadalwa inkulungwane zamadola ngehola linye.
Kuyabe kuqondile lokuthi khona ebelayo efikile ephemeni intengo yakhe angabe ehamba layo kulale eyabe ilokhu ihaywa. Ukuya yeni laphana mbona azane ukuphuma izinkalakatha zezimali laphana. Bambona azane balo mqondo oqotho kona lapha abakubona benjalo. Kodwa kube sokuhlupha okwelakusasa, abanye baza ukuthi hayi imali liyani idlalisile. Kangathenganga leyo ntete ukuze iphaphe ngokuphele esiyalelane. Neminye imboni yona le eyabe ikhona ngoba iqiniso elipheleleyo kufuna ukuthi khona nxa kule kuphumela ngaphandle kumbe kusenza okwenziwayo kakube nenzuzo ebantwini, abantu bebe yibo ababhenefithayo.
Alo-ke ngumnumzana Maxim Kandla, ingcwethi ehlaziya ezombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Odokotela bathi kabayi emsebenzini kusukela ngomvulo bekhonana ngeholo labo abathi kumele likhwezwe. Isikhulumeli sogatsha lwezempilakahle uDokotela Donald Mujiri utshele iStudio 7 ukuthi balwamukele ugwalo lwezikhalazo zabodokotela kodwa wathi kuzamele ugatsha lweHealth Services Board luhlaziye lolu daba andubana kuthathwe amanyathelo. Sixoxe lomqondisi wesibhedlela sempilo ukuze sizwe ukuthi bona balwamukela njani lolu daba.
Igama lami ngisolwayo Ngwenya, ngudokotela lapha empilo. Sizwile lathi amahungahunga ukuthi odokotela bafuna ukhalala umsebenzi kuvikezayo. Asikakuboni lokho, sisakumelele sibone ukuthi kungayenzakala yini. Kodwa sifisi ukuthi odokotela bekhalele umsebenzi ngoba lokhu abantu bengaphatheka nzima empilweni kahle yabo.
Nxa odokotela bengakhalala umsebenzi, akhona yini amalungiselelo eliwenzayo ukuze liphathise izigulane?
Sibethemba ukuthi odokotela lohulumende bazahlala phansi bavumelane lokhu kungayenzakali. Kodwa nxa odokotela bekhalele umsebenzi, isibhedlela singeke sivalwe, sizabe sizayenza eminye imizamo yokuthi abantu bazame ukuzuza uncedo ikakhulu laba babegula kakhulu. Ngiyabonga.
Alo-ke ngumqondisi wesibhedlela sempilo uDokotela Solwayo Ngwenya ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekhona le kwaBulawayo.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Izalane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa zikhuthazwa ukuthi zingayi emsebenzini ngomvulo ngoba zingabhekana lodlakela. Sikhuluma nje amanye amankampani akwele South Africa abikwa esemise umsebenzi izizalane zakwamanye amazwe kulandela inkuthazo yezinye izizalane zakwele South Africa ezithi zizabhodabhoda ngamankampani zisusa ngamandla abukuza emsebenzini ngomvulo. Sixoxe lomgcini sihlalo wenhlanganiso elwela ilungelo lezizalane zamanye amazwe awezwekazi le-Afrika ezihlala eSouth Africa e-Africa Diaspora Forum, umnumzana Vusu Moses Banda, ukuze sizwe ukuthi bakhuthazani izizalane zakwamanye amazwe ezise-South Africa.
Sesivele nje ekuqaleni siye sakhupha isimemezelo esokuthi ukusukisela nje ngomvulo kusho ukuthi abantu ukusukisela ngesonto abantu baqaphe abasezindaweni ezazakalayo ezifana noSoweto, mhlawumbe noAlexander lapho esazikhona ukuthi indawo ezishisa kakhulu makuba khona izimpi ezokulwisa abantu bangaphandle, abantu bangatholakali kulezo ndawo, kuthi labo abangatholakala kulezo ndawo baqiniseke ukuthi umuntu akabiyedwa uba phakathi kwabanye abantu abaningi ukuze kungabi lula ukuthi bahlaselwe njalo banelise ukuthi mhlawumbe uma beqala ukuhlaselwa bakwazi ukucela usizo mhlawumbe emaphoyiseni ukuthi afike mhlawumbe kungakabi nokulimala okukhulu. Kodwa isixwayiso esikhulu esisibange sokuthi abantu baqaphele kakhulu ngoba bangayithathi ngokokudlala lento ngoba sesibonile ukuthi ngempela kukhulu okungeza.
Ye manje labo aba okuthiwa bengagudulwa emsebenzini lithini ngabo?
Nalokho sisakhuluma nje, sisebhizi sikhulumisana nohulumeni kanye nama trade unions efana noSAFTU abangavumelani abangahambisani nayo lento nje ukuthi cha leyi ukukhohlakala okwenzakalayo. Uhulumeni bekufanele ukuthi bonke abantu abenza lento ababhalela amankampani besithi abantu bazokhipha emsebenzini uhulumeni ababophe ngoba phela akuwona umlando wabo, kungumsebenzi. Kunabantu abavunyelweyo ukuthi babophe abantu uma kuthiwa abantu basebenza okungekho emthethweni, hhayi ukuthi ubani nobani azinikezele umlando wokuthi angene emakampanini umbabhalela amankampani iy'ncwadi ezokuthi angaqhasha abantu abathile. Siyabona ukuthi zonke lezo zinto zikhomba ukuthi umthetho welizwe kawusalandelwa ngendlela okufanele ukuthi ngabe ulandelwa ngawo ngoba yena ubani nobani ongahamba futhi ufuna mhlawumbe impahla ethile emuntwini kumbe ufuna ukubona ukuthi umuntu usebenzisa mhloboni yamaphepha amgunyaza ukuthi abe semsebenzini kumbe inkampani iqhasha umuntu othile ngoba yonke leyo imininingwane ayivumelekile ukuthi phongunikezwa noba ubani. Okufana nokuthi i-privacy, ukuthi I mean ukufihlwa lokho kunomthetho ohambisana nokuthi imininingwane yomuntu ubunguye bakhe usuka kephi kwenzakalana kungeke nje kwanikezwa noma ubani. So leyo yimithetho esuke isingasahambanga kahle siphethwe ngendlela engafanelanga.
Alo-ke ngumnumzana Vusu Moses Banda, umgcini sihlalo wenhlanganiso elwela ilungelo lezizalane zamanye amazwe awezwekazi le-Afrika ezihlala eSouth Africa, i-Africa Diaspora Forum. Ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseJohannesburg kwele-South Africa. Sizalethulela okuningi ngodaba olufanayo kuhlelo lwethu Liphuma Lendaba Litshone Lendaba olulandelayo. Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalilani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala ngapha kweMelika zibuthene edolobheni leGeorgia eAtlanta phansi kwenhlanganiso yamakholwa eChristian Fellowship International. Intatheli izindaba eStudio 7 uPraxedis Jeremiah ukhonale.
Kusukisela ngo-2005 bebesenza imihlangano leyi ngomnyaka behamba ama-state wonke ahlukeneyo. Sebake baya eNew Jersey, eNew York, kubo North Carolina, eDallas, amadolobheni amaningi sibili lokhu besenza imihlangano naleyi ngeyamaKristu, lapho ababehlangana khona bekhonza bendawonye ngesikhiwa langesiNdebele kanye langesiShona.
Baningi okunganani abantu?
Baningi ngempela abasuke emadolobheni asuke ehlukeneyo lama-state, bangafika engxenye kumakhulu amathathu.
Niyabo mama bodwa yini kumbe bakhona labo baba?
Hayi, uhlangene silimuli. Hayi, asikuthi kumbe ngabe silisa kumbe abesifazane kumbe yabe silisa bodwa. Hayi, kodwa zimuli ngoba kuma breakaway sessions ukuhanje khona lamhlanje kube lenkonzo ekuseni kwaba lentshumayelo labafundisa behlukeneyo. Kodwa ke after that kwasukusiba ke lama breakaway sessions. Aba sakhulayo babe le breakaway session yabo, abendileyo ama couples babe le session yayo, okucebisana ngezemali kade bele session yawo, kuhlangene konke omama labo baba labantwana.
Hello ke nguPraxedis Jeremiah intatheli izindaba eStudio 7 bekhuluma ecingweni eseAtlanta eGeorgia ngapha kweMelika.
Lamlela ntwandwe
Lamlela
ntwandwe
Lamlela
Lamlela mshweshwe
Lamlela nampaba fumembula
Lamlela ntwandwe
Lamlela
Lamlela ntwandwe.
Inkomo ezansi emaNdebeleni seziqalile ukucuba ngenxa yendlala, njalo ezinye ziyabhaja edakeni zidinga ukunatha amanzi emadamu asomile zife. Osekubangele ugatsha lwe-Agritex ukuthi lwesabele ukuthi kuza kufa inkomo ezifika inkulungwane ezingamakhulu amabili lonyaka. U-Albert Ncube usipha lolu daba eseGwanda.
Ukusilela kwamadlelo kanye lokuswelakala kwamanzi ezansi emaNdebeleni ngenxa yokungani kuhle kwezulu nyakenye sekudala ukuthi inkomo ziqale ukucuba endaweni ezitheneyo. Isimo sesisibi kakhulu endaweni ezibalise eGwanda South, ebulili Mamangwe, eMatobo kanye leBed Bridge, lapho kubikwa sekufe inkomo ezifika phosa amathumi amahlanu. NgoLwesithathu kuleviki umsakazi weStudio 7 uvakatshele kwamaphani phansi kwedolobho leGwanda, lapho athole kubhaje inkomo ezinhlanu edamu kude ezinye bese zifile. Umnumzana Madlile Nkosi Ngwenya isakhamusa kwamaphani simthole senyula inkomo yakhe ebibanjelwe. Uthi kuyadinga ukuthi kukhitshwe inhlabathi kuleli damu ukuze inkomo zingabanjelwa.
Into esingayikhalela ukuthi ngase ngcizwe nguhulumende ngamanzi yokubona idamu lethu linjani, alilantshivi namanzi, ngaliyakutshwa, ngali nesiyaphiwa lezibhorwane nesiphiwa amamizipampu ngumgodi mningi lamanzi la. Bese sithola amanzi ukuthi lati inkomo zezinathe. Yikho kungabe kuyashotela esigabeni sethu lalokho.
Umnumzana Julius Nare isakhamuzi seChindeni uthi njengabalimi bayalahlekelwa kakhulu yinothe yabo ngoba bephila ngalezi nkomo ikakhulu ngalesi sikhathi sendlala.
Ngikhuluma ngendaba zamanzi ukuthi amanzi bangasizamile ukuthi bona basigubhele idamu rey. Inkomo sezivanje kakhulu, elinye sezafa khonapho edamu. Izinto siphila ngazo vele sidla ngazo azisebenzi, yizo zisinceda konke lokudleni lezi nkomo. So nazi ngeke sifa, so le ndlala zinkulu lamanzi ashota, so ukuthi idamu ikhashana hari ngama 2 case before manje lapha ndona ka indlala
ngaphandle kokutsha kwamadamu ezigotsho lakho amanzi segobhoza kancane osekudala ukuthi izakhamizi zivuke emadabuka kusa zisiyadinga amanzi. Umnumzana Butler Sinkala isakhamuzi esilikwe phansi kwenduna amasuku eGwanda North uthi isimo sibi kakhulu lonyaka.
Sesilohlupho lwesabekayo lwamanzi, imfula usilikwe ngapha ematshetsheni loSilikwana, bavala amadamu ngo-1992 ayizange aphinde avulelwa amanzi. Manje khathesi ema amanzi akusela. Laba ababona ngokuvula amadamu lamakhulu bake basivulele ukwenzela ukuthi sanelise ukunathelisa izinkomo. Ngikhuluma nje namhlanje besikhelelela izinkomo akaphela du amanzi sama salindele ukuthi kugobhoze plus izinqola ziyabe zilayini lince ezidlula ama-16 or 17 akunzima okumangalisayo. Ake lisilamulele bakithi.
Entalale phansi kwenduna umathe kwanda South lakho bakhala izimathonsi ngodubo lwamanzi. Umnumzana Brighton are uthabakaze bakubona okwalonyaka.
So isimo samanzi lonyaka sisibeke kwelinye izinga elesabisayo ukuthi alonyaka silukuza kuba nzima. Nxa izulu ngaphansi siphonga ukukhuleka nje ukuthi ngawo uNkulunkulu uyasibona izulu phangisa ukuna. Nganxa lingaphangisanga ukuna azi asesekubi vele. Asekurong ngoba into yakhona amadamu akhona since mbagejwa ngoSmith. So lanamhlanje amajala edamu kwakhona lokhu kusesekhona akusela vele akusatshoni ngitsho ukuthi vele sokuthatha amamanzi nje amaluthwane kulamanzi vele ukuya lokuya akusela lutho sokuthile.
Umnumzana Tishki Mchema ingcwethu kwezokufuya kwenkomo ezansi emandebeleni kugatsha lukahulumende lwe-Agritex uthi inkomo ezifika phose inkulungwane ezingamakhulu amabili 200,000 zisengozini yokufa lonyaka ngenxa yendlala lokusilela kwamanzi. Ukhuthaza uzulu ukuthi athengise ezinye inkomo ukuze athenge ukudla kwazo. Isabelo sezansi emandebeleni yiso esithenjiweyo ngenkomo kuleli njalo kwamanje ezikhona zifika phose inkulungwane ezingamakhulu ayisithupha 600,000. Ngimele umsakazi weStudio 7 ngikomaphane. Albert Ngube.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba. Lamhlanje kuhlelo lwethu siqoxa lomnumzana Dennis Juru, umkhokheli wenhlanganiso ye-International Cross Borders Traders Association. Mnumzana, okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga.
Ye, siyabona liphe umbiko lapha. Lingani liyakhonona ngodaba lwe-South Africa lapho. Ungasitshela ukuthi kahle kahle umbiko wenu uthi?
Ye, siyakhonona kakhulu ngoba uhulumende we-South Africa kukhanya kahala ndaba ngendlela ama-foreigners aphathwa ngakhona. Siyabona ukuthi bayabulalwa, abantu bayafa, kodwa akhula noma umuntu oyedwa abamvalelayo agejwe. Kuthi lo muntu ukwethwe ngendaba yokubulala umuntu uzongena etholongweni kweminyaka e-10 or noma iminyaka emingaki. So thina sizodefenda ama-foreign nationals wonke ngoba labantu base-South Africa okusemthethweni uhulumende wabanikeza amaphepha okusebenza. Kusho ukuthi bavumelekile ukuthi basebenze kuleli, bakhululekile. Akufanelanga bahlukumeze noma ngubani, kufanele basebenze imisebenzi yabo kahle. Okwesibili ukuthi i-ANC masiya ku-election kade balo mbiko wabo wokuthi singawina sizoxotsha ama-foreigners wonke ukuze sicreate umsebenzi. So sibone ukuthi isandla esezokuba ngazo sikhona phakathi kwendaba leyo. Inkokeli ye-ANC isebenzisa abantu ukuxotsha ama-foreign nationals.
Nxa lisithi lizavikela abantu, ungasichasisela ukuthi lizakwenza njani lokho?
Ngeke ngitsho emoyeni kakhulu kodwa okunye ukuthi sizovimba ama trucks onke ase South Africa ama GP ama Northwest ukungena kumanye amazwe eAfrica ungaba kuseZimbabwe noma eZambia noma kuphi zwamisa onke abengiza machines zobanye balelini lokuzena incwadi ukuthi bamise kuye eZimbabwe I'm sure last time uyakhumbula ukuthi sababhalela bamise iza machines zabo ukuye eZimbabwe so lethemba lokuthi izini abanikazela ama trucks ngabatshela ukuthi ama truck abo ame kusoba le problem ngoba akwazi sonke ukuthi amakhampani awa njengeShoprite bo Pick n Pay amakhampani aseSouth Africa zonke izinto abazithengisayo eAfrica noma eZimbabwe noma kuphi bathatha lezi zinto eSouth Africa so singamisa lawo ama-truck okuphuma vele kuzoba ne-impact yokokuthi uhulumende waseSouth Africa uzothatha amanyathelo ukuthi bamise lo msindo esikubonayo
kukhona yini ongakukhuthaza izalwane zeZimbabwe ukuthi zingangeni engozini ngomvulo nxa sekuthiwa sebeqalisile abafuna ukukwenza
kuzaza abantu ukuthi bangahambi hambi nje kungqono balondolozwe ithile yabo labantu bengathi bazenza lokho bayakuyenza noma ikubulala umuntu bayabulala bengathi sizobulala bayazizobulala so siyalicela bakhithe ukuthi ngemandi lingasebenzi lingaphumela ngaphandle lingadrive ama-truck yenu abelungu befithi li-drive liyenze i-trip kungcono ugule sibili kulokuthi impilo yakho uyifake engozini
hayi siyabonga ungavaleli isuzulu
ngiyabonga mdabaso omuhle libe safe ngomuvulo kuya emuva ngiyabonga
hayi lathi sibonge lo ke bekungumnumzana Dennis Juru umkhokheli wenhlanganiso ye-International Cross Border Traders Association kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba okwamanje sengidedela emuva ngelithiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga
siyalamukela kwesiphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga namuhla sicubungula umbiko owethulwe lugatsha lwabesifazana kubandla le-MDC osola ukutshaywa lokuthunjwa kwabomama abachiyeneyo okwenzakala elizweni sixoxa nesikhulumelisa lolu gatsha unkosazana Barbara Tanyanyiwa
ukuqala i-statement leso kasigoqeli abantu abomama be-MDC kuphela ungakhangela ngikhulume ukuthi khona njenge-Women's Assembly MDC simelele omama bonke abaprogressive ungakhangela kulo gonyeti wahlukuluzwa ungumama asiwo wephathi yethu kulo mchayina lo umyouthi wethu wegweru ohlukuluziweyo sebethageta labantu besifazane ukuthi besethusele ukuthi singalweli inkululeko yethu njengabomama ungakhangela laphana even ngomhlaka 16 August omama babetshaywa abanye bengazi lokuthi batshayelwana omama bezithingisela amatamatisi betshaywa bafuna ukufaka ukwesaba kithi esikuthi sisiye ngesikhiwa ukuthi singangeni kwezombangazwe
liphindela sola ukuthi ezinye inhlanganiso ezilwela amalungelo abesifazana zithule zwi ngalokho okwenzakalayo
liqiniso lelo sithandayini asike nje angingazi kumbe kungikhuthile mina anti uyabona ukuthi mina esami statement sithi mina wena sose wasibona lathi siyabe sikhangelele ukuthi lathi nxa bekhipha ama-statement lathi siyaboni kumbe bayakhiphe ngathi bayapublishize sibone ukuthi khona bayalwela amalungelo abomama ngeqiniso not ukuthi khona bacatshe neminwe bafuna ukukhuluma kuphela nxa kuyukuthi kulomunye umuntu ophambanisileyo kumbe oyindoda yikho lapha kodwa nxa kuwuhulumende ophambanisileyo ehlukulu zabantu bayazithulela nje
kuningi osokwenzakele sibone esinye isiphathamandla sikahulumende umnumzana Energy Muthodi esithi lo ntombazana ochayiweyo umchayina embiza ngamagama anganyeke sawaphinda emoyeni kumbe beseliwazwile lingathini ngalokho lingathi abesifazana bona yibo abahlanjazwayo yini lanxa abanye besilisa labo bethunjwa
ye kuthunjwe abantu besilisa esibabonile abathunjiweyo kodwa azange siwazwe amagama nala manjani ngoba bahambize ngamagama abuhlungu umntwana lwana ba umntwana lo osebuhlungwini chayiwe into esegcekeni engathandabuzwayo. Abanye abathunjwayo abafana bakhona abathunjwayo. Into engayibonayo ngamehlo ami mina Sithandekile nothi lokho kuthiwa khona abantu baphongukuhamba ku-social media bekhuluma amanga, yizinto engizaziyo mina njengesikhulumeli sebandla le-NDC esikhulumela omama. Izinto engizaziyo engiziceda mhlophe ukuthi into le yayenzakala. Izama ukubaleka nje, bazama ukushida, kodwa sithi okungaphiliyo kuyahlika. Abakhuluma abakufunayo basikele amagama wona abafunayo, kodwa ekupheleni kwakho konke uNkulunkulu ukhona endingewethu sona.
Kuyini elizakwenza ikusasa lapha? Abesifazane abazaqhubeka bephatheka yini? Kumbe lokhu kuzahle kubaxotshele khatshana? Lizayenzani kusasa ukuthi libakhuthaze?
I-statement zonezo engizikhiphileyo yikho kukhulunywa ngabafazi konokana abantu bangomama. Sisasekuqala sihlale phansi ngoba abantu abona nxa sifuna ukwenza ulutho kumele kuvelele phansi emabrantshini, kubuye kumawadi, kumadistrict, kumaprovinsi, sithathe ukuthi abantu bathini. Thina kasipho ngokwenza izinto esingathunywanga. So sisamele ukuthi sikhokhane sikhulume ukuthi singayenza, kodwa engifuna ukuthi ngikutshele ukuthi thina njengabomama asize sibuyele emuva. Asoze sethuke esiyethusele ukuthunjwa khona lokhu. Ngesikhathi sempi eyomba ngazo yayikhona yena le ethiwa yi-liberation struggle, kwakukhona kusenzakala, kodwa nanti ilizwe lethu sanithatha. Akula independence ukuthi asingeke sikhulume nge-independence thina sidubeka kangaka, sehluleka nokuthenga ukudla, sehluleka nokubhadala amafizi, sehluleka ukubhadala isibhedlela amaphilisi, sehluleka ukuthenga yonke into. Wonke izinto wenza uyasebenza kumba awusebenzi, sonke sesingamasizibonda izigebenga ama-destitute.
Leyo bekuyingxoxolo nkosazana Barbara Tanyanyiwa, isikhulumeli sogatsha lwabesifazana lwebandla le-MDC. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.
Siyabonga Sithandekile. Okwakathesi ke sikhangele impumela yemidlalo yenkezo yeCastle Premier Soccer League edlalwe kundawana zelizwe ezishiyeneyo lamhlanje. IDynamos 0 Tel 1 0, Bulawayo Chiefs 3 Capes United 3, FC Platinum 1 Chicken Inn 2, Ngezi Platinum 2 Herentals 0.
She's fine, she's pretty, she's fine. She's fine, she's pretty, yeah. It's cherry, I'm a fine, cherry, I'm a cherry. It's cherry, I'm a fine, cherry, I'm a cherry. It's cherry, I'm a fine, cherry, I'm a cherry. It's cherry, I'm a fine, cherry, I'm a cherry. Yours and all exists. Super thick, black beauty, how can I resist? Sophisticated, educated, big girl. She's a masterpiece, take a look at her. Coolest girl I've ever met. She's the best I've ever had. Kiss your cold, ever said. Always feel, never fail. Wife in material, she's the type you bring home. Mama's gonna smile when I make that best intro. Every chick's jealous, she's the one that wanna be. Every chick's jealous, jealous, jealous. Every chick's jealous, she's the one that wanna be. Every chick's jealous. Jealous, jealous. You cherry, I'm a fine cherry. You cherry, I'm a fine cherry. You cherry, I'm a fine cherry. You cherry, I'm a fine cherry.
Owami muhle yisiphalaphala kutsho umsizi K esigqibela ke uhlelo lothula lamhlanje, kodwa singakehlukani ngesikhangele inhloko zendaba. Umongameli Emmerson Mnangagwa ucitha imali eyi-$1.7 million ukuya kwele Japan, lapho umongameli wakhona amkhuthaze ukuthi ahloniphe ilungelo likaZulu. Odokotela bathi kabayi emsebenzini ngomvulo bekhonona ngeholo labo. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa zidlela evalweni.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.